Nanxa i-commission leyi ibilabantu bezanu abaningi, ilabantu bazonda i-MDC abaningi, kusuke kwabanzima ukuthi kuqanjwe amanga kumbe kungakhulunywa iqiniso ngendlela ukuthi wabona ukuthi basike bakubona ukuthi hayi abantu babulawa libutho, abantu babulawa kumbe ngamapholisa, njalo ukuthi ukusetshenziswa kwemibhobho ebantwini bekuyinto engaqondanga, but la mapholisa kufanele anikwe imfundo yokuthi kusetshenzwa njani lokuthi imithetho ilungiswe. Ungananzelela zonke lezi zinto ezinhle ezimenyiweyo yi-commission leyi, yizinto uPresident Nelson Chamisa alokhe busy ekhuluma ngazo ukuthi hayibo kakube lokukhulumisana kwele Zimbabwe silethe ukuthula lenqubekela phambili, kodwa ngemva kokuba sakhulumisana salungisa imithetho ukuthi ifanele constitution, saqinisa inhlangothi ezizimeleleyo zonke ezifana labo Human Rights Commission, labo Electoral Commission, njalo njalo, zenezo izinto ezikuhlelo lukaPresident Nelson Chamisa. Kukhanya ngani basuke balubala kahle uhlelo lukaPresident.
Bathi njalo amapholisa kumele afundiswe ukuqhuba umsebenzi ngendlela ebukekayo, ngendlela eqondileyo, njalo engathathi hlangothi. Lithini ngalokho?
Awubonike yiyo lento ekade ivele ikhakhalelwa ngaizizane zakwele Zimbabwe ukuthi hayi amapholisa akenze umsebenzi ngendlela ehloniphayo, ehloniphekayo, njalo enze ukuthi bale lokhu bethenjwe nguZulu watchi besetshenziswa zinhlangothi ezithize kumbe ngama-political party athize kumbe ngabantu abathize. Ngibona ngani khonokho kuyinto ebukekayo kakhulu, kodwa singakhohlwa ukuthi le impumela isuke yangcoliswa ngokuthi ikhale phambilini ngokuzama ukuthathela uZulu weZimbabwe ilungelo, ilungelo lokutshengisela elilo eliphuma ku-constitution.